So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingani tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 29 Mabasa 2021 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Amanye ama members Crisis Zimbabwe Coalition namanye ama institutions esisebenza lawo sebethe bona sebethatha indaba leyi bagijimelayo baye ku ma courts ibone kwakuhle ukuthi kusemthethweni na lokho kuyenzwe yiparlament kumbe akukho emthethweni.
Inhlanganiso zomanyano we Crisis Zimbabwe Coalition zithi sezicabange ukukhweza isicelo emthethwandaba sokumisa inguquko yesisekelo sombuso okwenziwa lidale lephalamende.
Sesihambisa abantwana esikolo nzima khathesi. Amakhombi la ade ethwala abantwana babotshiwe ngapha wona uyabubhadele imali yokuthi athwale umntwana inyanga yonke. Khathesi ukuze ucine ugada ibhasi lomntwana ubambe isikhathi ekuseni kunzima kusho ukuthi lawo vele emsebenzini ugcina uphuzile.
UZulu kobulawayo ukhala ngokusilela kwezimoto zokuhambisa ngenxa yokubotshwa kwabemichova abangasebenzi bephansi kwezubukho. Abamankampani azimeleyo sebesungule uhlelo lokusebenzelana lohulumende ekuhlabeni uZulu ijekiseni ye-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abamankampani azimeleyo sebesungule uhlelo lokusebenzelana lohulumende ekuhlabeni uZulu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Lolu hlelo lubizwa ngokuthi Business Preparedness Prevention and Response to COVID-19 olusungulwe ngenhloso yokuncedisana lohulumende ukuthenga amanye amajekiseni awe COVID-19 lokunye okokusebenzisa ezibhedlela ekumelaneni lalo mkhuhlane elizweni. Inkampani ephathisa ukubhadalela indleko zokwelatshwa esimasi yiyo ebikwa ikhokhela lolu hlelo olukhangelelwe ukubuthanisa isigidi esisodwa samadola emelika sokuthenga amajekiseni la. Kunjalo nje lokhu lisehla inani lasebebanjwa bele coronavirus elizweni kodwa liqansa lalabo asebehlatshwa ijekiseni yokuvikela ukubanjwa ligciwane leli. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Ngokutshona kwelanga layizolo kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezedlula ezilitshumi lasikhombisa 17,345 ijekiseni yakuqala okukhuphule inani lasebehlatshiwe. Lokhu lolu hlelo lusungulwe ngonhlolanja kwabazinkulungwane eziphose zifike kumakhulu amane 38,821. Okwamanje sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane eziphose zifike eziyisikhombisa 6,729 ijekiseni yesibili okukhuphuleleli inani laya kwaba zinkulungwane eziphose zifike amatshumi ayisikhombisa 69,992. IZimbabwe isebenzisa umuthi wejekiseni eSinovac leSinopharm elungiswa kwele China lanxa nje amajekiseni la engakanikwa isitampa sokusekela ukusetshenziswa kwawo ebantwini ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba eWorld Health Organization. Kunjalo nje izakhamizi zemzini wesidweji weflats kobulawayo zibika ukuba zihleli nzima kodwa zisebenza nzima ukuba zingabambi igcikwane le-COVID-19 ngoba kungaba kubi kungaba loyedwa nje zwi ongabanjwa yilo mkhuhlane. Kunje iningi lezakhamizi zalumango zikhala ngokuthi zihlalele evalweni ngoba zihlezi ziminyene kakhulu. Isakhamuzi sesidojiwe flat 2 unkosikazi Cynthia Mathe ngomunye olesikhalazo lesi.
Hayi, esidojiwe sikulobu nzima kuzikhayele ukuthi uma kungaqhamuka sibili ubhubhane lwe-COVID isidojiwe sonke singaphela sibili nge-COVID ngoba kuminyene.
Unkosikazi Ntombi kayisenyathi esinye njalo njalo isakhamuzi sesidojiwe uthi uma kungaba lo yedwa obanjwa iCOVID-19 bengachabalala.
Ufletri kathesi bakhala lesimo samanzi. Lokhena so ungasibangela ukuthi mawungukuthi singaba lomnyama kungena umuntu oyihano leCOVID isidojiwe sonke siyaphalala.
Unkosikazi Mthandazo Khuphe okusidojiwe COVID-19 Rapid Response Team uthi bayafundisa kodwa balodubo lokuba iningi labahlali alenelisi ukuthenga ama-mask lama-sanitizers.
Siyabuya sizobafundisa, sibakhuthaza ukuthi bagqoke ama-mask, balandele izimiso ezamiswayo i-World Health Organization, bathi sibale-challenge. Ukuthi indingi labo kabasebenzi ukuthi bazuze ukuzithengela lawo mamaski.
Ummeli we-World Health Organization u-Alex Kasasira ubike ukuba benza konke okusemandleni abo besebenzelana lohulumende weZimbabwe ekumelaneni lokumemetheka kwe-COVID-19 lokubona ukuba abantu bayahlaba ijekiseni ye-COVID-19 njalo baphakathi kokuphuma lohlelo oluzaqinisa ukumelana le-COVID-19 emhlabeni jikelele. EZimbabwe sekulabantu aba phose bafike amachumi amane enkulungwane 38,118 abahlolwe bafumana bele COVID-19 kwasila amachumi amathathu lanhlanu alengxenye 35,517 kuthi abedlula inkulungwane elengxenye 1,565 sebabulawa yi-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso ezisebenzisana loZulu ezingamachumi amane lasithupha ezimela izisebenzi, izifundi, odokotela nezinye inhlangothi ezibumba umanyano we-Crisis in Zimbabwe Coalition zithi sezicabange ukukhweza isicelo emthethwandaba sokuthi umise ukuguqulwa kwesisekelo sombuso phansi komthetho osahlaziywa lidale le-Senate we-Constitutional Amendment Bill No. 2 osuvotelwe wapasiswa lidale ele House of Assembly. Umlondolozi Ndlovu sethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Inguquko elethwa ibhili leyi iguqela ukukhethwa kwabahluleni, ukukhitshwa kokhetho lukamsekeli kamongameli welizwe, ukungeza kwenani lamalunga esifazane abekelwa izikhundla edale lephalamende, i-proportional representation lokunye. Abe-Crisis in Zimbabwe Coalition bathi lo mthetho ungapasiswa edale le-Senate kuzadala umonakalo omkhulu ngoba iziqondiso zawo zizabisela emuva intuthuko yonke emunyethwe isisekelo sombuso welizwe esavotelwa nguZulu ngomnyaka ka-2013. Lokhu kuchasiswa kabanzi isikhulumeli somanyano lo uMnumzana Mavelas Khumalo.
Amanye ama-members e-Crisis in Zimbabwe Coalition lamanye ama-institutions esisebenza lawo sebethe bona sebethatha indaba leyi bagijimelayo baye kuma-courts ibone kwakuhle ukuthi kusemthethweni na lokho okuyenziwe yiphalamende kumbe akukho emthethweni. So siyathaba kakhulu njalo sesibiza umuntu wonke ukuthi sibe le convergence.
Uqhubeke sithi uZulu wonke weZimbabwe kuzamele azame ngendlela zonke ukuba uyenza usemandleni akhe ukumisa ukugugula isisekelo lesi.
Umuntu wonke ngabuye noma lokhu esikukhulumayo lapha akulani ngendaba kulwisana kwama-political parties kule ndaba le-future yethu thina njengezizalwane zelizwe leli eZimbabwe.
Ingcitshi ecubulunga ezombusazwe uMnumzana Nixon Nikazini uthi kuqakathekile ukuba uZulu amise inguquko efuna ukulethwa isisekelo sombuso.
Umntu angakwavele ngomuntu othandi power njengoba selibona kathi sezama uku-amend i-constitution ukuthi engezelele i-power lakhe. So asikubona kuyinto enhle kakhulu and njengamaZimbabweans sizayenza lokhu esifanisayo ukuthi silwe laye sike sizame ukuthi vele ama-amendments lawa engangenisi ku-constitution.
Kodwa ingcitshi kwezomthetho yendaba zesisekelo sombuso uMnumzana Love Momaduku uthi isisekelo sombuso weZimbabwe savela saphambaniseka silotshwa.
Is a continuation of a political approach that has characterized.
Lokhu yikuqhubeka kohlelo lozembusazwe esalubona kwele Zimbabwe kusukela ngomnyaka 1980. Uhlelo lolu salubona kusukela ngomnyaka 1980 kusiya ngomnyaka 2013. Kwaqhubeka kusenzakala izinto ngendlela efanayo ngomnyaka 2013 kuze kube namhla.
Under a new framework.
Omele abacha kuzanpief umnumzana Mabutho Moyo uthi ukuguqula kwesisekelo sombuso kulungile.
Kuqakathekile ukuthi njengelizwe elingange Zimbabwe kutholakale ukuthi abacha labesifazane bayaphatheka kwezembusazwe lokwenzweni kwemthetho yesizwe. Kodwa lokho abantu bengakukhangeli njengomgoqo ukuthi yizo kuphela izikhundla okumele zibanjwe ngabacha kumbe abesifazane, hathi leyo nje yikoda. Kodwa abacha bavumelekile ukuthi be contest for amanye nje ama constituencies.
Abumanyano owe Crisis in Zimbabwe Coalition bathi iziqondiso lezi siza kwenza ukuba umongameli abe lamandla amaningi, njalo zithi siza kwenza ukuba uzulu obhadala imithelo e-tax athole nzima ngoba uza kuba labameli abaningi edale parliamenteni. Iziqondiso lezi zidinga njalo ukuba abahluleli bemthetho ndaba yaphezulu e-High Court babe ngabale minyaka edlula engamachuma isikhombisa yokuzalwa. Inhlanganiso lezi zithi zizasebenzisa indlela zonke ezingeneliswa ukuze kuvinjwe inguquko edinga ukwenziwa kusisekelo sombuso welizwe. Ngimele i-27 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Uzulu kobulawayo ukhala ngokusilela kwezimota zokuhambisa ngenxa yokubotshwa kwabemichova okwenziwa ngamapholisa ngalezi nsuku. Abangasebenzi bephansi kwenkampani kahulumende eyamabhasi ayezupho bengavunyelwa. Lolu hlupho solubangela ukuthi abantwana baphuze ukufika esikolo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Uzulu uyakhonona kakubi ngohlupho lokuswela izimota zokuhambisa ngesikhathi abantu bezama ukuphila ngapha bemelana le-COVID-19. Besithi nxa kungasathathwanga amanyathela kuzadala umonakalo omkhulu wokusabalala ngamandla komkhuhlane lo. Unkosikazi Sithandazile Masuku, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi imota abazibhadalela ukuthwala abantwana kazisekho emgwaqweni.
Lokho kwenzakalayo kubuhlungu kithi ngoba sesihambisa abantwana esikolo nzima khathesi. Amakhombi lade ethwala abantwana babotshiwe ngapha, wona uyabubhadela imali yokuthi athwale umntwana inyanga yonke. Khathesi ukuze ucine ugada ibhasi lomntwana ubambe isikhathi ekuseni kunzima, kusho ukuthi lawo vele emsebenzini ugcina uphuzile. Aluko uhulumende uyavumela ukuthi imota zabantwana ziqhubeke zihamba ngoba eqinisweni uzukhola sikwani ziliqiniso elikhona.
Umnumzana Edward Moyo, isakhamuzi senkulumane, uthi okwenziwa ngamapholisa sekufaka impilo zabantu engozini ngoba sebegada loba yiphi imota abayitholayo lezingathembekiyo.
Amakhombi ayabotshwa agcwele emastashini kodwa akusozi lutho ngoba bona uzikho ngokwabo abanayo ikapasithi yokuthwala abantu bonke. Kuyakhathaza kakhulu, abantu bagcina besibastrandedi njalo bethina sebegada linye eminye imihlobo yezimota engavunyelwayo emgwaqweni elezigebenga kakhulu.
Umnumzana Trino Sibanda, esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo, uthi uhulumende uthathela abantu bakachova ilungelo lokusebenza beziphilise.
Uqalo kwamanje asila transport. Number 2, abafowethu abaziphilisa ngayona la makhombi imfoko bayaqothwa bayasusa emsebenzini. Kuthi bakhona abantu abangalawo ma 2 subject, 3 subject abangakwalifaya kozonto, bona bayiphephelaphi?
Umnumzana Thulani Sithole, omunye wabatshayeli bamakhombi omshikashika koBulawayo, uthi ubunzima bempilo yibo okubathuma ukusebenza bephambana leziqondiso zikahulumende.
Hayi, thina njani lapha bemthova ngesituation eyenzakalayo? Hayi, akusihambi kahle. Into zonke ziyasiwomeya kate sukuma nje abadala sigcwele labo simile. Asila transport, masithi siyazama ukuthi sizisize ngapha siyakotshwa, imota ziyatshawa amawindi. So siyahlupheka njengabantu bemthoveni vele zosawa sisezeke kumbe sitshontshe.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association, usola isinqumo sikahulumende sokufaka uzupho kuphela.
Akwamukelekanga lakancane indlela abantu asebephela ngakhona ngokuswelakala kwemota zokuthutha ngenxa yalokho okuzanywa nguhulumende ukuthi kube nguzupho kuphela othutha abantu. Uzupho siyakwazi ukuthi kenelisi kala mabhasi lamakhombi eneleyo.
Umnumzana Tinei Rwasoka, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe United Passenger Company, iZupco, ekhangele isigaba seMathebeland South, ongathandanga ukuthathwa ilizwi, uthi inkampani yakhe kayikhulelwa nguZulu, iyenelisa ukuthwala uZulu wonke wakoBulawayo. URwasoka ukhuthaza abazali abalabantwana abafunda ezikolo ezigadelwa ibhasi ukuthi babuye koZupho bazokhuluma labo, kudingwe amacebo okuthwala abafundi besuka ezindlini besiya ezikolo njengalokhu abakwenza lalezi ezinye izimoda. Uthi njalo bavele besebenza ndawonye lamanye amakampani okuthwala izisebenzi zabo, ngakho abantu bakhululekile ngokuzokhulumisana labo. Kugcizelele ngokuthi lokhe bethatha imota ukuba zisebenze ngaphansi kwabo. Isikhulumeli seZimbabwe Republic Police, uNkosikazi Precious Simango, wenqabe ukuphendula imibuzo lokuthathwa amazwi, wathi kumele uZulu agade izimota zikaZupho kuphela, lezi ezinye azivunyelwa. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umongameli weMelika uMnumzana Joseph Biden uthi uhulumende wakhe oselensuku ezilikhulu esembusweni usethulele uZulu inhlelo ezilohlonzi, njalo ufuna ukusungula ezinye ezithakazelelwa ngabantu. Ngakho ke kumele abakubandla lama-Democrats lelama-Republicans badonse ndawonye ukwenzela ukuthi ilizwe lithuthuke ngemfanelo. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UBiden wethule lokhu izolo kusihlwa kweleMelika edale leCongress, lapho watshele khona abantu bakweleMelika ukuthi usezamile kusikhatshana engene ehhofisini ukuguqula indlela ilizwe ebeliphethwe ngayo nguhulumende kwaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump. UBiden owethule umbiko lo phambi kwamalunga edale le-House of Representatives lawe-Senate amalutshwane ngenxa yesimo esibi sokumemetheka kwegciwane le-COVID-19 uthe ungene esikhundleni sikamongameli ngesikhathi kumemetheka okwethusayo umkhuhlane we-coronavirus.
After I promised we'd get 100 million COVID-19 vaccine shots in the people's arms in 100 days, we will have provided over 220 million COVID shots in those 100 days. Go and get the vaccination. They're available.
UBiden uthe kulenhlelo ezinjengokunika abantu imali ebizwa ngokuthi i-stimulus package ethulelwe abantu ukuze baphume kulokhu ababhekane lakho. Uthi uhulumende wakhe uzimisele ukulungiselela abantu impilo engcono ngokuba nenhlelo ezinjenge-American Jobs Plan okumele ipasiswe lidale le-House of Representatives lele-Senate.
This is the largest jobs plan since World War II. Creates jobs to upgrade our transportation infrastructure, jobs, modernizing our roads, bridges, highways. We kept our commitment, Democrats and Republicans, of sending $1,400 rescue checks to 85% of American households. We already sent more than 160 million checks out the door. It's making a difference.
UBiden uthe ilizwe leMelika selibuyela kunhlelo ezinjengeParis Climate Agreement yalahlwa nguhulumende kaTrump. Ukhulume njalo kabanzi ngokwehlela uGeorge Floyd owabulawa lipholisa eMinneapolis, abantu batshengisela emgqoqweni besola izenzo ezimbi zamapholisa. Kodwa omele ibandla lama-Republicans uSenator Tim Scott wethule imibono yebandlaleli ngokukhulunywa nguBiden. Usole kakhulu amanye amazwe kaBiden.
Democrats want a partisan wish list. They won't even build bridges to build bridges.
Abakubandala ama-Democrats bafuna ukwenza santando. Phansi kohlelo lolu, kabasoze bakhe amabholoho. Lokhu kuzatshabalalisa imisebenzi.
Job-killing tax hikes in a generation.
Wodabuka eZimbabwe ohlala kweleMelika, uMnumzana Raphael Mthombeni, uncomne kakhulu okwethulwe nguBiden.
Uqinisile lapha umongameli uBiden ngomsebenzi asewenzile nge-100 days. Uqinisile sibili ukuthi yena engena ukhangele kakhulu i-vaccine le ukuthi abantu bahlatshwe bavikelwe emkhuhlaneni lo okhona.
Uphinde wathi uBiden ukhanya ezimisele ukusebenzela uZulu.
Kanti-ke njalo nxa ikhuluma ngokuthi i-economy, siyabona ukuthi abantu bathola lokho kuthiwa i-stimulus baphiwe izimali zokuthi lakhathesi lokho esikhuluma nje bayazuza abanye laba abangasebenziyo laba abangela ama-rents. Ngibona ngathi lapha uqinisile sibili kakhulu, uyichaye ekhaleni sibili kakhulu.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Busani Mbuso Ntini laye ohlala kule Melika.
Sakhangela i-American families plan leyo ichukuthi mina ngokwami nginje abatwana ngisemsebenzini sebengathola ama daycare abambekayo, ngoba kade sama daycare amaningi ngathola ukuthi umntwana ole 1 year kusiya kubo 6 years uyabe ebhadalelwa ama $1,000 a month for a daycare. So lokhu kuzanceda ukuthi ama daycare cheap, njalo abantu abaningi xa ethuza khatsha amanye ama teacher, lokhu kuyatsho ukuthi abantu abaningi bazathola imisebenzi.
Bekugcwele abezomvikela kudale le-Congress ngesikhathi uBiden esethula umbiko wakhe kulandela ukuhlaselwa kwendawo le ngabalandeli bakaTrump ngozibandlela lonyaka befuna ukuvimba ukubalwa kwama-electoral votes. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Live Talk lamhlanje sikhangela okudibana labesifazane ngalezi nsuku zobhubhane lwe-COVID-19 nangokuthi lubaphatha njani uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abantu abaningi okumangalisayo kwele India ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 okwenza kube nzima ukutshisa izidumbu zababulawa ngumkhuhlane lo endaweni ezibizwa ngokuthi ngama-crematorium. Indawo lezi zigcwele izidumbu ngenxa yenani eliphezulu yababulawa yi-COVID-19. Uhulumende wakwele India uthi kulabantu abafika phose izigidi ezingama-20, 18 million asebehlelwe batholakala bele-COVID-19 kwele India, kwabhubha abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000. Kubikwa ukuba sokusilela amatanka alomoya owe-oxygen anceda abalomkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi kulabantu abaningi abadabuka eTigray kwele Ethiopia ababotshwa mahlayana okuthiwa bazama ukugengula uhulumende. Inhlanganiso lezi zithi sebefika phose inkulungwane abavalelwe ngamapholisa labanye abezomvikela endaweni ezithiyeneyo zelizwe. Zithi abantu laba kabathoniswa amacala abawetheswa nguhulumende. Umdlalo wabantu abalwisana lenkunzi ukhangelelwe ukuthi uzavuselelwa ngempela viki weleSpain kulandela ukuvalwa kwawo nguhulumende ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Umdlalo lo eLas Vegas uzabukelwa ngabantu abedlula inkulungwane eziyisithupha 6,000.
Sokuqalile ukunyakazela phambilini kokhetho oluzayo ngomnyaka ka-2023, abamabandla ezombusazwe ebevuselela ingatsha zawo. Enkundleni zokuxhumana khona sokulomkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi abhalisele ukuvota. Ngempela sonto edluleyo, inkokheli yebandla le-MDC Alliance ebalisa umnumzana Nelson Chamisa ebikobulawayo lapho kade kukhulunywa ngamalungiselelo okhetho. Kodwa abakhona abathi ukuvota akuphathisi ngalutho nxa kungalungisiswanga imithetho yokhetho, ngoba ibandla leZANU-PF lizanqoba kalula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla, endawonye lenye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi onguye osungula lingxoxo.
Uma kusenziwa ukhetho kungazange kwaba khona izinguquko ezizokwenza ukuthi wonke umuntu anqintise ekhululekile nazo zonke nayonke imicingelo nje edinga ukuthi ibe khona okhethweni, ukuthi vulekele wonke umuntu amathuba, avulekele wonke umuntu. Lapha sengikhuluma nangezinto ezifana nokuthi abantu babuthane bekhululekile, baphise imihlangano bekhululekile, kungazange kwafakwa imigoqo ezokwenza ukuthi eminye imihlangano yakho ingavunyelwa ngikhuluma ngokuthi abantu bathole ithuba emsakazweni wokuphindezela ephepheni noma kungaba umsakazo ofana neradio ne-TV umabona kude konke lokhu izinto imithetho yeZimbabwe eqondane lokhetho engazivulanga kusukela kade kukhalwa ngazo ukuthi mazivulwe lezi zinto yonke le mithetho yenza ukuthi ukuncintisa okhetho lwaseZimbabwe ngemva kweminyaka yonke emihlanu kube yizeneze nje.
Baba Mkandla, wena ungathini?
Umbono wami umkhwanazi usesuke wahebula sibili inkalakatha yeqatha yalokhu okubangela ukuthi abantu babe mathinzi ngendaba yokhetho. Ngivumelana naye ke khonapho ngobana uzabona ukuthi zonke inkomba ezikhona kuhulumende kaziselani lenhlalakahle lengqubela phambili yabantu. Uhulumende lo kumbe ithi uhulumende weZANU-P F usesengiyeni igiya enjengeyemota ukuthi ukhetho kalubuye, kodwa useqalile ke khathesi ukuncindezela ukunciphisa indlela zokuthi abantu bakhethe bekhululekile. Osokubuye kwangezelela wenza khona lokho yisimo lesi esikhona ukuthiwa yi-lockdown ngenxa ye-COVID-19. Amasotsha la agcwele indawana yonke bayingxenye yendlela yokwethusela ingqondo zabantu. Ukuhlukunyezwa kwabamabandla aphikisayo la mabandla lazimele wodwa indlela yokutshengisa abantu ukuthi ukukhululeka kakukho, ikakhulu ngenxa sesisondela kulo ukhetho. Uzabona ongazange ukubone kuyavela izinto eziningi, abantu bazakwethweswa amacala angaziwayo, abantu bazahlukunyezwa, abantu bazakwethuselwa, abanye bazanyamalala. Imithetho izaguqulwa njengoba umkhwanazi echilo, kufakwe imithetho ezakwenza umongameli welizwe angabi ngumongameli welizwe lonke jikelele, abuse ilihlo lakhe liphezu kokhetho luka-2023.
Baba Mkhwanazi, manje kwenziweni? Amabandla ezombusazwe aphikisayo akhalale ukhetho na, kumbe kukhona okungenziwa?
Ukukhalala kokhetho ngibona sengathi akusoze kube yinto engawuletha umphumela ofunwa ngabantu. Uma ekhona ngempela amabandla aphikisayo, ngoba ngibona sengathi awasekho, kodwa uma ekhona ngempela amabandla aphikisayo futhi enalo usekelo noxhaso lolo athi analo, yisikhathi sokuthi manje avuki nje bomvu, avuka umqholoha, amobilize abantu, aqoqa abantu, abanga umsindo omkhulu kakhulu ongazakuzwakale. Ilizwe laseZimbabwe liyantengantenga lasesimeni esibuthakathaka ukuthi lingamelana ne-bad publicity nokusolwa ngumhlaba. Uma bengavungama ilizwe lonke nakuzo zonke izindawo lapho okunama embassies elizwe leZimbabwe khona, babanga umsindo omkhulu kube nenhlokomo ezokwenza ukuthi umhlaba wonke ubone ukuthi ilizwe laseZimbabwe kade lathwala isizwe kusukela ngomnyaka kampeyana kuze kube namanje lokhu kuthiwa uziphele ukuthi libelethe nkani, sekumele kube khona ababelethisi.
Hayi, kwezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo Baba Kandla, usitshela ukuthi wena uya ubona kuyini okungenziwa.
Angikholwa ukuthi ngathi bachitha isikhathi njengoba umkhwanazi sitsho. Ukungena kukhetho lokungangeni kungasebenza ukuphumelelisa inhloso zezandla. Khange lilizwe lele okuthiwa yiMyanmar bahlala besemgwaqweni lami ngikhona bakithi eGwanda eZimbabwe. Sengizwile ngabona ukuthi labana abantu kule nto abayifunayo ngesikhalanga kuthiwa amimila ahla, obona ophakathi kobunzima wesaba uhlaba umkhosi. IZimbabwe bangazitshaya izacuthe bona babantu bezani, kodwa kuzathophela ngobana kuzafika nakwenye indawo nxa sihlaba umkhosi singesabi. Abantu babotshe bashaywa amatiyegazi aza kuze uqethe abantu abazimisele entweni yabo. Yebo, kuvotwa ngavotwa okukhulu yimphumela yokhetho, kwenziwa ngemva kwalokho.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla yingcwethi yecubungula izombusazwe, ubexoxa endawonye nenye njalo ingcwethi kwezombusazwe, umnumzana George Mkhwananzi. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso zomanyano we-Crisis in Zimbabwe Coalition zithi sezikhweze isicelo emthethwandaba sokumisa inguquko yesekelo sombuso. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo-half past six.